endabeni zethu lamhlanje lilo Mayigobe. Kulaba phathi intambo bakahulumende abase-New York lapho abakhulumisana khona labo somabhizimusi ngokuvula amafekitali kweleZimbabwe. Omongi labomongikazi bakhalala umsebenzi eZimbabwe. Ilizwe leBotswana lithi lizasekela ukuphenduka kweleZimbabwe kunhlanganiso yamazwe ayengaphansi kobuso weBhilitani e-Commonwealth. Ibandla leZANU-PF lithenga imota ezilentengo ezikhuphukileyo ezisasetshenziswa ukukhankasela ukhetho oluzayo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eHillbrow, Beria, Leyovo, eJohannesburg kwele-South Africa zithi uhulumende wakwele-South Africa kumele abophe amasela avela eZimbabwe asebathwalise nzima. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni, lamhla sihlolisisa imikhankaso yokhetho oluzayo ngesikhathi amabandla asengena kuZulu edinga ukusekelwa. Ku-Livestock lamhla sihlolisisa okwenzakala ezibhedlela lapho omongi labomongikazi bakhalala khona imisebenzi. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama, umagagasi athi 909 AM, 4930 15580, laku-6080 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.